Senganamasiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke zulukandaba lamhla sixoxa lo David Mkhwabinyana Ngwenya inyanga enkulu lapha sixoxa ke ngokucela izulu baba Ngwenya sakwamukela uhlelo
hayi yabonga edubela abalaleli
ye akalisitshela ukuthi kukhanya ngazani izulu lingani lidonsela katshana xa sokunje licelwa njani phela izulu baba
isikhathi sokucela izulu ngo-August khathesi kakusayiwa endleleni okuyacela izulu loba lapho licelwa khona ngoba kulezikhathi zakhona kucelwa izulu lingakani izihlahla zingakahlumi zingaze zihlume lidume hhayi akusayiwa emasikweni
singathi nje abantu sekumele bekhangele umkhathi kuphela akusela nto abangayenza
abakhangele umkhathi akusela nto abangayenza ngoba indlelele ivaliwe nangomanyango kuvaliwe ledula kuvaliwe
singathi ke nxa kuvele kucelwa izulu baba Ngwenya kuvele kwenziwani ngamafutshane sibili
i-district ngayinye ngayinye induna ikhipha abantu abaqondana lakho khona lokho okuyacela izulu ngezigaba bahambeke baye khonale ngabe bakumanyangwa ngabe bayedula ngabe bayenjelele noba lebone bani kutsho ukuthi yinto okufanele ukuthi izinduna osobhuku ikakhulu kumsebenzi wabo okukhangela ukuthi abantu bayaphuma bayacela izulu bengaze batsho ukuthi izulu liyazimela hhayi ayisikho lokho kulandelwa usiko
ye so siyabona sibili saye sizwa kuthiwa ke babe bekhangela izindlu zabothekwane bedile izinto ezinjalo kuyabe kuvele kudilizelwane kunjalo kwenzelwane khonokho
ukuyabe kusethulwa izinto ezigatshele phezu kwezihlahla izikhuni yonke into liyana okwenzela ukuthi izulu lingabi lolaka njalo izulu lingaze lahlonipha ukuna kudojwe wonke lamathambo awezinkomo ezicubayo egangeni atshiswe okwenzela ukuthi ilizwe lihlanzeke nxa izulu liphazima lingaboni ububi phansi
yes ngathi kodwa lokho kusasebenza yini kulabanye abathi hayi ingxenye kwakudala lokho
hayi abathi ngokwakudala ikulahleka balahlekile sibili njalo kuyinto embi ukuthi umuntu omnyama aphume esintwini sakhe alikho ikhiwa elazenza umuntu omnyama ungabona ikhiwa selizipenda selisiba umuntu omnyama lizipolisha liyabe selimphethe umbhobho selisilwa thina abantu siyakufuna ukuba ngamakhiwa siyazixhuma inwele zethu ukwenza ukuthi sibe sicegula amakhanda inwele zithi yabo silingisela amakhiwa konke khona lokho bayasihleka amakhiwa
yes amuzwa ke lo ke ngubaba uDavid Mkhwabinyana Ngwenya inyanga elodumo baba Ngwenya sibongile kakhulu ngokuthi sixoxe lawo baba
hayi ngiyabonga la mdumo
zulukandaba sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
owawusenziwe manje owawusenziwe abadala kwathini
ayawutshela bathi salulandela
salulandela
iwonomzi
salulandela
salulandela.